Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 19 na kuzivandlela 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The good child is a school going child. We attend school in Chiredzi, and considering the debt that she has been given, she has to travel to Chiredzi, and by the 3rd of February she will have to be back in court. This is not fair on her.
Umthethwandaba kaMantshi walile ukwamukela isicelo sokuthi umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obotshwe labasekeli be-Triple C ngempelasonto athonisiswe eyedwa.
Imigwaqo eminingi seliyonakele, besifisa ukuthi ngabili uveveroti kuphela, kodwa imigwaqo eminingi ikhangele sena. So singabuze ukuthi engxenye njengoba ikhansi iqalisile ukusebenza nohulumende efaka imali. Yokuqadela ukuthi imigwaqo abayingazibanazela imigwaqo leyi ehamba lapho kule ndawo ezigadeke khona njengama-clinics.
Isimo sokutshabalala kwemigwaqo eZimbabwe sokufike kuzinga elibi, okubikwa sokusengeza ukwanda kwengozi zomgwaqo. Kwezemelika umnumzana Westmore ufungiswe ukuba ukuqala umsebenzi wokuba ngusibalukhulu wakuqala onsundu eMaryland. Njalo esiba ngonsundu wesithathu embalini yeMelika ukuthola lesi sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kaMantshi eHarare walile namuhla ukwamukela isicelo sokuthi umntwana oleminyaka yokuzalwa elishumi lasikhombisa 17 obotshwe labasekeli be-Triple C ngempelasonto athonisiswe ehlukene labasolwa abadala. Isicelo lesi besifikiswe enkantolo inhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-Justice for Children. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
UMantshi ukayizuda wethule isinqumo sakhe sokuba lumntwana athonisiswe endawonye labadala esithi akulabufakazi bokuba kukhona okungaphazamiseka ngokwenza lokhu. Obemele umntwana lowu emthethwandaba unkosikazi Pamela Msimwa uthe kabathokozi ngesinqumo lesi ngoba ezaphazamiswa ilungelo lakhe lokuya esikolo.
The good child is a school going child. We attend school in Chiredzi, and considering the debt that she has been given, she has to travel to Chiredzi, and by the 3rd of February she will have to be back in court. This is not fair on her, especially her right to education. It will affect her. She has already been affected by the mere fact that she has been arrested from Monday up to today.
Umntwana lowu uya esikolo nxa sikhangela ilanga aliphiweyo kumele aye eChiredzi aphenduke. Lokhu kuzaphazamisa ilungelo lakhe lokuya esikolo. Uvele esephambanisekile ngokubotshwa kusukela ngomvulo.
Uqhubeke esithi bazakhweza udaba lolu edalele High Court esithi amalungelo omntwana lowu kumele anakekelwe. Kulandela ukukhalaza kwamagqutha alabo ababotshiweyo abagoqela ummeli wemkhoba edalele iParliamente umnumzana Amos Chibaya kanye lommeli webuliriro umnumzana Khosa Machingauta esokuba baphiwe ukudla. UMantshi uphe isinqumo sokuba abagcina izibotshwa abe-Prisons and Correctional Services babavumele ukuba baphiwe ukudla. Ukusenjalo, ipolisa elicubungula udaba lolu umnumzana George Garau Zibe uqhubeke ngokupha ubufakazi phambi komthethwandaba esithi laba ababotshiweyo ngabalalungelo lokuvunyelwa ukubhadala isamiso sebail ngenxa yokuba benza ama-slogan ebandla labo ele-CCC okwaphazamisa ukuthula komakhelwane emzini webuliriro. Umnumzana Garau Zibe uqhubeke esithi abaningi kudaba lolu bahlala ebuliriro ngaphandle ukachibaya ohlala eGweru. Ebuzisiswa ngamagqwetha uthe uyavuma ukuba amabandla ezombusazo walilungelo kuleli esithi yonke imihlangano kumele bephiwe imvumo ngamapholisa. Uthe ubufakazi alabo ngobokuba wonke abantu laba babotshwa ndawonye njalo benza umhlangano ongekho emthethweni. Ugarawuzile uthe lokhu okusemaphepheni abo ukuba ngaphinde akhe emkomana, okutsho ukuthi ngangene ujaha kuliqiniso ukuba kwalotshwa ngamapholisa kodwa asocala. Elinye lamagcwetha alaba ababotshiweyo umnumzana uBert Mandinde uthe amapholisa apha ubufakazi kawakhiphe okusegcekeni icala.
Citizens have a right to food and a right are to be treated, but that has to be within the confines of the regulations of the Zimbabwe Prisons and Correctional Services. So this afternoon or since morning we were dealing with the bail application. On the stand we still have the investigating officer who is giving evidence or trying to justify why bail should be denied. He has finished it. He's giving his evidence. We are in the process of cross-examining him. We hope to finalize the cross-examination and address court tomorrow.
Bale lungelo lokudla namhlanje sesabe ukukhuluma ngodaba lokuba bathole i-bail. Sithemba ukuba sizaqeda lokhu kusasa sizwe ukuba idale liza kuthini.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziva uthi kusobala ukuba amalunga ebandla lakhe ayahlukunyezwa.
Kodwa sikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke la ma-members ethu ngenxa yokubana le aso public meet bazavunyela ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala. Thina njenge-triple C inhlanganiso yethu ayisona nhlanganiso eyabhanwayo, inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni.
Umanji kudaba lolu uthe udaba lolu luzaqhubeka kusasa ukuze uGarawuziva aphe obunye ubufakazi. Ngasikhathi sinye abasolwa bakhangelele ukwethula isicelo sabo sokuthi bavunyele ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze bathunisiswe bevela ngekhaya. Ababotshiwe laba bethethwa icala phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order, MOPA, wokwenza umhlangano ngenjongo yokuphehla udlame kumbe ukuphazamisa ukulondolozwa kokuthula. Abasolwa laba bayalilandula leli cala besithi bebebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele isitu 7 nisiharare, nimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ugatsha lwabesifazana kubandla le-Triple C luthi lukhathazekile kakhulu ngokubotshwa kwamalunga alo eBudiriro ngempelasonto. Phakathi kwabasolwa bona abalokhe bevalelwe kulabesifazana abalitshumi lantathu 13. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo walolu gatsha unkosikazi Barbara Tanyanyi wa.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukubopha abantu ababe besemhlanganweni ezindlini. Abantu be-CCC thina njengabomama sikhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abantu ababotshwe eBudiriro abayi 18 bebe ngomama, abayi 12 ngobaba. Phakathi kwabomama laba kulenkokheli ezenational ezabomama uMonica Mkwada loSithabile Mlilo abayiwo abakhokhela omama be-CCC wakathesi ku-national. Omama laba bahlukuluziwe ngamapholisa, bababambe ngendlela engayisiyo esithi sexual abuse, and ayisikho kokuqala. Kulabanye omama bake babotshwa futhi bayenza okufana nayo, okutshengisa ukuthi uhulumende weZANU-PF akalandaba le dignity yabantu besifazane, abalandaba le dignity yabantu ababotshiwe. Ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa ebotshiwe ulamalungelo, ule lungelo lokuthi abanjwe kuhle e-court kumbe ejele. Sibone abanye begqoke impahla ezidabukileyo ezibakhipha ubuntu, okuyinto engekho right. Kodwa thina lokho sithi indlela iZANU-PF ebehave ngayo itshengisela ukuthi khona bayesaba, bayethukile, bayethuswe i-CCC. And abantu kabasoze bebuyele emuva ngenxa yokuthi kulodlakela kumbe kulodlame. Abantu bazaqhubekela phambili berejista ukuvota. Abantu baza kuyavota ngobuningi kuma-elections ka-2023 nxa ilanga lakhona eselifakiwe. Abantu bazaqhubekela phambili besilwa impi le eyomvukela esiyibiza ngokuthi i-fourth Chimurenga. Ngiyabonga.
uNkosikazi Barbara Tanyanyiwa ngomgcini sihlalo ogatsha olubona ngezabesifazana kubandla le-Triple C. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ibandla lezano PF lona lihlezi lisithi kalilani lokubotshwa kwamalunga e-Triple C. Lithi lo ngumlando wamapholisa. Isimo semigwaqo eZimbabwe jikelele sibikwa sesisibi okwamagama kubangelwa ikungalungiswa lokulondolozwa kwayo ngemfanelo. Lokho kubikwa sokusengezwa ikunakwezulu. Imigwaqo eminengi igugudekile njalo imagodigodi. Eminye njalo mincane kakhulu okokuthi izimota ezimbili azenelisi ukuphambana eyodwa ingaphambukanga. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Osomabhizimusi bamakampani ezimota lamabhasi athwala uzulu bakhala ngokuqonga kwendleko yokulondoloza izimota zabo ukuze zilungele ukuhamba emigwaqweni ngenxa yokonakala kwemigwaqo yelizweni. Abachayeli bona bathi imigwaqo le ibulala izimota ibuya njalo ingezelele ukwanda kwengozi zemigwaqo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi minengi imigwaqo okumele ilungiswe edolobheni lakoBulawayo.
Isimo somgwaqo koBulawayo kathesi sibili kakhulu. Imigwaqo eminingi awuhambeki, kulamagodigodi. So ke siyananzela ukuthi i-council imemezele ukuthi sokusetshenzwa zama ukuthi balungisise umgwaqo weLuveve, and esibonile sokuthi sokusetshenzwa kuyinto enhle njalo siyezwa lokuthi uhulumende uthe uzangenisa enye imali kwalawo kusesesele. Imigwaqo eminingi vele iyona-ke besifisa ukuthi ungabi iLuveve Road kuphela, kodwa imigwaqo eminingi ikhangele siyena. So singabuze ukuthi engxenye njengoba i-council iqalisile ukusebenza nohulumende efaka imali. Yokuqaphela ukuthi imigwaqo abayinazi banazela imigwaqo leyi ehamba lapho kule ndawo ezigqathe ekhona njengama-clinics.
Umnumzana Gibson Ndlovu otshayela izimota ezithwala uzulu uthi imigwaqo le isisenza kube nzima ngoba imota sezimele zihlale zikhanyelwe njalo nje okuba yindleko eyenza ukuba nzima ukuthi bathole inzuzo efaneleyo.
Imigwaqo enjengalo uLuveve Road imigwaqo ebhizi okwamagama njalo kumele ihlale isebenziseka. Amagodi asegcwele kulumgwaqo abe senza sihlale njalo nje sikomakanika okuyinto eqeda imali ngoba uzathi kumele usebenze imoto ayifile njalo kumele usebenzise imali osanda kuyisebenza. Lokhu akuseyikho ukusebenza nxa sekunjalo ngoba sesisebenzela ukuthenga amaparts emota lawo makanika.
UNkosikazi Sanele Mlalazi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imigwaqo yonke idinga ukulungiswa edolobheni, hayi oweLuveve kuphela.
ULuveve Road umgwaqo obhizi kakhulu olemota eziningi lengozi zibaningi lapho zibangelwa isimo somgwaqo. Siyathaba kakhulu nxa usulungiswa lokhu sokungehlisa izingozi kanye lokufelwa zimota zingangena kuma-potholes. Amanye angagcwala amanzi ama-potholes akhanye kodwa kungalungisiswa wona wodwa. Imigwaqo yonke ifile ifuna ukulungiswa edolobheni.
Lokhu sekwenze ukuthi uhulumende weZimbabwe kanye logatsha olweZimbabwe National Roads Administration iZinara befake imali engamabhiliyoni alikhulu lamathathu i-130 billion ukuze ilungise imigwaqo engamakhilomitha azinkulungwane ezilitshumi i-10,000 kilometers. Lolu hlelo lukhangelele ukulungisisa imigwaqo emqoka elizweni. Ngesikhathi esifanayo iKhansili yakoBulawayo layo yazise ukuba iphakathi kokulungisa umgwaqo weLuveve. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuthatha inyanga ezintathu njalo kukhangelelwe ukuba kusetshenziswe izigidi zamadola ezingamakhulu ayisikhombisa i-$700 million. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngusibalo okhulu wesabelo seMaryland khonapha eMelika izolo umnumzana Westmore. Lo ngosundu wakuqala ukuthola lesi sikhundla esigabeni seMaryland esiba njalo ngowesithathu onsundu elizweni jikelele ukuthola lesisikhundla embalini yemelika. Umo owebandla lamademocrats unqobe uNomzana Dan Cox owama-Republicans kukhetho olwenziwe ngolwezinyakenye. Abansundu abalodumo emelika abagoqela esinye sezinothi emhlabeni jikelele u-Oprah Winfrey labanye bebekhona kumbuthano wokufungiswa kukamo edolobheni le-Annapolis okuyisigodlo se-Maryland. Ukukhethwa konsundu lokhu kujabulise abantu abaningi okwamagama, abanye besithi babona umo engancintisa la kukhetho lukamongameli eminyakeni ezayo. Abanye njalo bathi ulesithunzi esifana lowake waba ngumongameli uMnumzana Barack Obama. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia esingcelelane leseMaryland njalo olandela ezombusazwe uMnumzana Denmore.
Izolo sibone a historical inauguration ka-governor weMaryland uWes Moore eyenzakale eMaryland State House. I-inauguration le sibone ihlengezisa inyembezi ku-Oprah Winfrey labanye ama-celebrities abafana labo-Chris Rock aba-attende le-historic inauguration.
Ngani labo obaqambe ngamabizo abo lodumo behlengezele inyembezi ngokugcotshwa kuka-Wes Moore?
U-Wes Moore ngu-governor wokuqala umuntu omnyama ukuthi abe ngu-governor eMaryland. U-replace uLarry Hogan owaye ngowama-Republican obeseqede amathemu akhe amabili njengo-governor. U-Wes Moore oyi-Democrat yena ama-roots akhe avela eJamaica lapho abazali bakhe ababuya khona.
Kumbali yelizwe leMelika bakhona yini abanye abansundu asebake bakhokhela izabelo kumbe ama-states?
Wesithathu kubantu abamnyama ukuthi abe ngu-governor elizweni lase-America. Njalo futhi nguye yedwa u-governor womuntu omnyama okhona i-America yonke jikelele khona manje who is serving. So ukuvotelwa kuka-Wes Moore kujabulise amalunga abantu abamsundu amaningi, and abantu abaningi sebeqale lokumfananisa lo Barack Obama ngendlela azibamba ngakhona langendlela awina ngakhona i-election le yokuba ngu-governor we-Maryland lapho awine nge-wide margin against umu-Republican ade contesta laye.
Ikubona njani ukunqoba komuntu onsundu ukubana akhokhele isabelo se-Maryland ikakhulu nxa sesikhangela imbali yesabelo sonesi ukubana izigqili zafikela khonapha ezazithunjiwe zalethwa zivela kwezwekazi le-Afrika?
So thina sibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu abamnyama lokhu beqhubekela phambili ama-inroads ku-politics ze-America. And njalo futhi enye into eqakathekileyo ukuthi lapho abenzele khona inauguration ku-Capitol yase-Maryland yindawo vele eseduzela lapho okwakuyiport yama-slaves khona. So it was very emotional ukuthi umuntu omnyama olezihlobo zakhe zabuya zingama-slaves khona manje nguye osemi lapho esebusa. Kuthokozise kakhulu. Njalo futhi enye into esijabulisileyo ukuthi kwenzakale after siqede ukucelebrate i-Martin Luther King Day ngomvulo. I-Martin Luther King Day siyazi ukuthi u-Martin Luther wayeyi-civil rights activist eyayilwela amalungelo abantu abamnyama, amalungelo abo okuvota. And so ukuthi sibone u-Wes Moore e-inaugurated as u-black governor we-Maryland.
Noma izigqili zazifikele lapha zivela kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi sendulo kulethwa izigqili, kuyini okwenziwa zinkokheli ze-Maryland okwenza njalo izigqili zibaleke zize ngapha?
I-Maryland was one of the first ama-states abolisha i-slavery from the 13 states zaqala u-abolisha i-slavery. Njalo izinto ezalida to i-civil war between i-North le-South kulwisana khona lokhu ukuthi islavery kumele iphele, ubugqili kumele buphele.
umnumzana Dan Moyo ngolandela ezombusazwe esixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Ibandla le-TCCC lithi ukubotshwa kwamalunga alo angamashumi amabili lasithupha eBuliriro kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF usebenzisa amapolisa ukuhlukuluza amalunga alo phambilini kokhetho. Kodwa abebandla leZANU-PF baya kulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule endawonye lelunga le-TCCC umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Umthetho nxa usephulwa awungabi ngumthetho owephulwa nxa kungezepolitiki kuphela. Umthetho nxa usephulwa awube ngumthetho owephulwa izigilamkhuba. Angilaboni izigilamkhuba mina ezepolitiki. Engikwaziyo ngosopolitiki ukuthi babanga amandla ukuthi ongabusa ngcono kulomunye kuphi. Omunye ngenxa yokuthi sesihlale usecabanga ukuthi yena laba abanye ngenxa yokuthi bafuna ukumthathela ubukhosi kube izigilamkhuba. Namanga lawo ayisiyo qiniso lelo, yikho waziwa nguwo umuntu, yikho ubona kusetshenziswa umthetho ukwehlisela ukuthi hayi qalani lime lingamthatheli ikhekhe. Yikho kukhona kuphela la, akukho okudlula lokho. And eqinisweni ukuthi la amaZimbabweans bangakunanzelela, including labo gawule abasenseni engcolileyo, nzwana bekunanzelela abazabona ukuthi bawonisa isikhathi sabo.
Nanso baba ugawule.
Ye, hayi. Yamuzwa uBhebhe, yamuzwa umzukulu wami uBhebhe lapho. Hayi, ngilalele sithi ukuthi ngomo into engingayitsho ukuthi ngizangixolela mbijana ngoba angizange indaba yena leyo okhuluma ngayo kade ngakayitholi mense egangeni ngapha. So kade ngingakazange ngiyilandele lokuthi ihambe njani sili angila qiniso lakho. Kodwa-ke angifuni ukukhuluma into engingayaziyo njalo mese ngiyikhuluma ngendlela engayisiyo. Kodwa okukhona ukuthi ukubotshwa lokhu khona kakhulu njengoba ukhuluma ngokuthi kade kwethiwa umhlangano wabo ubungekho emthethweni. Kodwa ngiyakwazi ukuthi siyakwazi sonkeni ukuthi imihlangano le iba yimihlangano ebikwayo ngalo emapholiseni. Ukwenza ukuthi kungaba le minsi nje ethize amapolisa ekwanisa ukuthi abe yiwo ancedisayo ukuthi kube lokuthula kuleyo mhlangano. Kunjengalokhu-ke kodwa-ke ukuthi bahlezi bekhala abantu be-opposition besithi bona ababanjwa kuhle ngathi kusize ekutheni beyenze imihlangano naleyo abangayizange beyicele ukuthi babe layo emapoliseni. Ngokunjalo-ke bazahlala bekhala njalo Bhebhe besithi iZANU-PF iyabancindezela. Kube kathi umthetho wona oba ngumthetho ulandelwe. Umthetho obekiweyo asibe umthetho esiwulandelayo. Obhebhe iphathi zabo zigcwele amaloya. Amaloya iyavela amele abe yasincedisayo kakhulu ukuthi imithetho nale ekhandiweyo elizwe efana leyokuthi imithetho nxa izikhandiwe imisho ilandelwa. Kuqakathekile kakhulu ukuthi imithetho ilandelwe xa izithe yabekwa. Njalo imithetho yakhona ukuthi nxa ilandelwe ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ngoba akukho umuntu ongaphezu komthetho.
Baba Bhebhe, kuyiwa nje kukhetho yebo liyakhala ngokuthi liyahlukuluzwa iZANU nguhulumende liyabotshwa mahlayana nje. Akhona yini amasu lilamacebo yini elingawenza ukwenqabela ukubotshwa mahlayana esikubona kusenzakala ngoba kalisoze lihlale libotshwa kuphela lisenza into efanayo libotshwa kungela lokho esithi i-strategy okukhulunywa ngabanye abathi hayi mhlawumbe kumele lidingelane indlela libone ukuthi lingakhankasa njani abantu bengabotshwa.
Ingamile ukuthi ngiqale engiqondise lapha into amaZimbabweans okufanele bayazi eqakatheke kakhulu. Asingake sithi nxa singamaqhinga ezigebenga ezifuna ukuthwalisa nzima sizikhulume emoyeni. Ngokuqala lokho nathi nazo njalo sizazisebenzisa labo abazabakwazi bazabe ngalabo abesiqathelane ukusebenza ndawonye i-discipline sikhiphe abantu ebuhlungini abekuyo kona. Bese ngiyephendula umali babo lapho ugawula. Umthetho abawusebenzisayo ukubopha abantu be-CCC uthi wona nxa usenza into okuthiwa yi-public gathering okuthi ukuthi siyabusenzela umhlangano endaweni evulekileyo okungadlula khona abantu, endaweni ezisetshenziswa ngabantu abaningi okungafika khona abanye, endaweni ezihamba abantu abangadlula khona at any time. Yikho okuthiwa khona tshela amapolisi. But nxa usenza i-private meeting, kubhaliwe kusobala ukuthi i-private meeting ayibalwa ukutshela emapolisini. Khona laba ababotshwe besendlini ine-private residence basebenzise wuphi umthetho mpilamini?
Baba Gawuli, uyamuzwa ubaba uBhebhe, kusetshenziswe wuphi umthetho lapha njengoba imopha isithi kubotshwa abantu ababe benze umhlangano emphakathini bengatshelanga amapholisa? Njengokusho kababa uBhebhe, laba bebehlangana endlini yelunga le-CCC.
Yikuthi into ekhona, ngiyamuzwa uBhebhe, ngiyamuzwa sibili kakhulu inkomo, kodwa into engithanda ukuthi ngiyitsho yikuthi ukhulume inkomo futhi wacaca wathi kambe njengoba behlala bebotshwa strategy bani abanaso. Uyazi ukuthi enye into engiyibonayo yikuthi oBhebhe bazahlala bekhala kuphela bethi bayabotshwa, kodwa mina into engithanda ukuthi ngiyenze ukuthi imithetho yelizwe singabunjwa, kumele siyilandele thina. Kodwa-ke nginanzelela ukuthi kulezi nsuku oBhebhe ngabe senza imihlangano yabo eminingi vele abayenzayo, hhayi amapholisa abasazisi sebezenzela nje. Yikho kwesinye isikhathi bababa lokuthi amapholisa egcine esinyelele sibakwazi ebeselwabopho.
UMnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le-CCC uMnumzana Bednico Bhebhe. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana baleminyaka engaphansi kwelitshumi lathoba mnemunye linqotshiwe ngelePakistan emdlalweni walo wokugcina kusibaya sikagroup B kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Kubika uJoseph Njanji.
Impumelelo namhlanje isho ukuba iqembu leZimbabwe liphushe imidlalo yalo elisemsileni wengalane kagroup B ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDimitris Dakama uthi impumelelo itshengisa ukuba mhlawumbe iqembu leli belingalungiselelanga ngemfanelo.
Bekuyikuqala ukuthi iZimbabwe ithumele-ke iqembu ku-World Cup yama-Under 19s. Lokhu-ke sekungasetshenziswa as an excuse ukuthi-ke indaba singenzanga kakuhle, kodwa akutsho ukuthi-ke sibese sinqotshwa-ke ngamaqembu anjengaboRwanda. Kumileyi ngomele kulungisise ikakhulu nxa sisenza ama-preparations for ama-tournaments anjengalawa.
Olandela umdlalo kakhilikithi uCatherine Siziva uthi okumvele kungasoze kube lula kuqembu leZimbabwe ngoba umdlalo wabesifazane ungadlalwa kumagumbi wonke elizwe.
Lo mdlalo ngawakamemetheki ugcwale yonke indawo, njalo khonokho kwenza kube nzima ukuthola abadlali abaningi abangalwisa ukuba yingxenye yeqembu elimela isizwe. Kumele inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isebenzelane lezikolo ukuze uqalwe ukudlalwa ezikolo zonke jikelele, ngoba kungaba njalo lizakhula inani lamankazana awudlalayo.
UDlakama uqhubekele phambili wathi okuqakathekileyo yikuba kutholakale izifundo ngemva kokuphatheka kweqembu lamankazana kumncintiswano wezwe zomhlaba.
Abayenzanga kakuhle sinxa ukhayela ukuthi umdlalo weRwanda yiwo ebesithi yikho okade kule thuba khona ukuthi sinqobe, kodwa siyehlulwe la yiRwanda. Sokuzaba lembuzo nje enjengokuthi kungani ilizwe lihambise iqembu elama-Under 19 khona thina besingazi lungiselelanga ukuthi sihambe-ke. Kodwa for i-long term program, yes, kuhle sibili ngoba-ke batholile i-experience amankazana lawa.
Ngokwakuqala ukuba inhlanganiso ye-International Cricket Council iqhube imidlalo yezwe zomhlaba kuncintisana amaqembu abesifazane ale minyaka engaphansi kwechumi lathoba munemunye. Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngele-England ngama-runs angu-174 emdlalweni walo wakuqala, kwathi emdlalweni wesibili linqotshwe ngama-runs angu-39 ngele-Rwanda. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Kuhlelwa sihluzeni bomama ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okukhulunywa ngabesifazana ngokuqonga kwezehlakalo zokuhlukuluzwa ngabamabandla aphikisayo phambilini kokhetho lwalonyaka. Siziphethe ngebezihamba phambili, cha asikwazi ukusiphetha, sesiphelile isikhathi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmiro